lokhu ngiyabona kuhle kutshengise ukubana vele kulabantu abadalelwe ukuthi ngusola abazasola into yonke, ungagcina usola lokuthi yindaba umuntu ethe make ngiyofike ecaweni usola ukuthi kakati wayengahamba ngemasibeni irouti ecaweni. So abantu abavelele phila ngokusola bazasola into yonke ntembe, ngoba ngiyakhumbula kulo daba lakuyo lakukhulunywa tobona kulabantu abathi behamba iqhuba idonki indoda lomfazi, abantu bathi kati lina liyahlalela ngaqhuba idonki lokuthi liyigadi, bathi beligadi abanye bathi hawulele shuwa alimzela idonki ligadi likabili kangaka. Ubaba ubaba wagada abantu bathi kati ubaba indawo ngobhare wayehamba ngenyawo ngamaegadi ibhekiwenaliwoma nakabogadi idonki wathi beligadi abanye basola futhi bathi hayi kati lolee ungashiyuba kahambe ngenyawo ngegadi idonki bacona sibeithi ngcono siliqale belidonki lankona. So kuzenzeke vele abantu abafunge basihluphiseka ngalutho empilweni yakho.
Kodwa abe-MDC bathi udlalisa imali kahulumende, kanti la kwenzayo njengomongameli kabakuboni.
Udlalise imali ithi ngoba nanku phela izini uthi u-Deputy Chief Secretary onguye u-Chief Secretary owamanje ubaba uCharamba ukhiphile i-statement esihle sobala ukubana umongameli usesiye ekhefini, kodwa uzabe ekhonapha elizweni lakithi eZimbabwe uyabe ezidlalela epulazini lakithi. So imali abe edlalisa yiphi njengoba engaphuma ngaphandle kwelizwe nangandawo, uyabe eseplazini kwaphana elima njengoba ina ngumlimi omkhulu. Sibonile amaphilisi aku-social media eboda ebhekisa abanye akhemvakashele lapha ngo-December insini zakhe. So ngumuntu osekona hhayi ngizabe ngikhona lapha ngenye indawo, uzabe ekhwaphana ezilimela nje iphumula ekhwaphana epulazini lakhe. Pho-ke imali edlalisiweyo yiphi? And then nxa usukhuma ngoliyona wethi bona into esezenze umongameli kabaziboni kithi ke uvele bayeziphoxe bona ngokwabo, ngoba kathesi ungakhangela kule nto eziningi esezidingile esezidingisele ukubana sokulo mahluko phakathi kohulumende lo okhona kathesi nohulumende obe ekhona ngamuvana.